Ngenkale ngichasisa ukuthi ubaba uDouglas Monzora uPresident weMDCT ufike njani ekuthini abe elo mongameli weZimbabwe ubaba uED Mnangagwa. Ubaba uDouglas Monzora uphiwe isimemo ebesimema njengomkhokheli webandla eliphikisayo ePhalamende okokuqala. Okwesibili leso simemo besimema njengabanye babakhokheli amabandla aphikisayo. Akasuye yedobe enxusiwe, kunxuswe labanye abakuPollard, labanye abangaphandle kwePollard ukuthi babuye kulo mbuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlabe amajekiseni okubana azivikele. Akutsho ukuthi sibambene lezano, hatshi, kutsho ukuthi siyabambisana lo hulumende, siyabambisana into esindayo njenge-COVID-19, njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe, ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane. Akutsho ukuthi siyabe sesimunye, akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke, akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke. Kulokunye singeke sibambisane khona lezano, ngeke sibambisane lezano nxa ichaya abantu, ngeke sibambisane lezano mayihlukuluza abantu ngamalungelo abo, kodwa siyabambisana labo nxa besenza okuhle okuletha intuthuko, okuletha ukuphepha komphakathi, njengakhonokho kade kusenzakala eVictoria Falls.
Ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMonzora ithuba lokukhuluma ngomnankagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yezani?
Ubaba uPresident uDouglas Monzora uphiwe ithuba lokubonga ekugcineni komsebenzi okungathiwa yi-vote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa silembono etshiyeneyo. Silo nkolo ke ethi thina ngesilungu bathi yi-rational disputation, okunjengokuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo, engahambelaniyo, sixoxe kabanzi, sidinwe nxa sidinwa, siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane, omunye aze abone ukuthi kati omunye wami waqina esimangala umbono kuyini okuhle ngombono wakhe. Sihlanganise imbono ukuze siphume lombono owodwa, singalwanga, kungafanga muntu, kungahluphekanga muntu. Yiyo inkolo esilayo njenge-MDCT okwamanje. Lokho kuza kutsho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla lezanu PF eParliament. Kuyakhulunywa kwesinye isikhathi kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje, batsho labo ukuthi lapha singayenza kanje. Nxa kuyikuthi into ezizaletha izicazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu, yikho esikufunayo ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa izanu kuyaphikiswa, la izanu ithi konke okwenziwa yi-opposition siyaphikisa. Yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje.